Isinqumo esithethwe nguhulumende sokuvula izikolo mhla ka 15 Mbimbitho lo 22 Mbimbitho asiphathi kuhle abazali abalabantwana abafunda ezikolo ezizimeleyo ezingekho phansi kukahulumende. Besithi ababo abantwana bebevele befunda ebulenjini kusukela ngozibandlela. Umnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uthi ukukhitshwa kwekhalenda kutsho ukuthi izikolo zonke elizweni kumele ziyilandele.
The official school calendar was published by the secretary and has not allowed any school to deviate from it. If there was any online learning taking place, it can still continue as the school calendar published by the
secretary. Ikhalenda ekhitshwe okusemthethweni umabhalane ayivumeli izikolo ziphambuke kiyo. Nxa bebefunda ebulenjini bengaqhubeka njengalokhu ikhalenda ekhitshwe umabhalane.
Umzali olomntwana ufunda esikolo esingekho ngaphansi kukahulumende, unkosikazi Sukoluhle Ncube, uthi abavumelane lalesi sinqumo.
Uhulumende kumele ananzelele ukuthi ama-private schools adesenza ama-online lessons. Ngakho kunzima ukuthi sivumelane lokuthi izikolo zivulwe. Abantwana badinga ukuphumula, ifizi sibhadele. Ngezinye indlela sikubona kungcono ngokuthi kuyehlisa amathuba ukuthi abantwana babanjwe umkhuhlane we-COVID. Thina sikwazi abantwana bevala mhla ka-31 March, njalo sihlangabezana le-holiday, okutsho ukuthi kumele bakholise ikhefu labo lawo.
U-Pride Mzinja ongumfundi esikolo esingekho ngaphansi kukahulumende uthi lokhu ukuzakhama abazali emalini.
Thina njengabantwana bama-private schools sesibonile i-school calendar ekhitshwe i-government. Leyo school calendar sivumelani layo sibili, ngoba thina sange sami ukufunda, saqhubeka silokhu esifunda even loba kwakule lockdown. Asizange savala isikolo nje ama-government schools. So ke sokuzaba nzima for abazali bethu ukuthi becabangele iphambili, like izimali ze-transport, becabangele izimali ze-school fees, ngoba i-school fees ziyadura. Plus ama-Easter holidays, lathi bese sithabelise sihamba kuma-Easter holidays, manje kukhanya asisahambi, sesisahlalokhu esisesikolo.
Unkosikazi Sanele Dube, umbalisi esikolo esizimeleyo, uthi kuqakathekile ukuthi umntwana aphumule.
Ikhalenda le ekhitshwe nguhulumende eyokuvulwa kwezikolo lokuvalwa kwazo siyibona inde kakhulu kubantwana laba esibafundisayo, ngoba singakhangela thina sukusela ngozibandlela izikolo bezivuliwe. Kungakho uyabe usubona vele ukuthi abantwana sebediniwe, kungakho vele ikhefu liqakathekile kubafundi, ngoba umntwana yathola isikhathi sokuthi aphumuze ingqondo laya akaphumule. Kodwana nxa uhulumende engathi lathi kade sivule ekuqaliseni kukazibandlela siqhubeke size siyevala ngonhlangula, mboni ngani isikhathi lesiyabe sesiside kakhulu, ngoba abantwana phose basebeseklasini for isikhathi esingaba ingxenye yomnyaka, almost 6 months belokhu beseklasini bengela ibreak.
Umphathisikolo wesinye isikolo esizimeleyo koBulawayo, owesabe ukuthathwa ilizwi njalo okhethe ukuzibiza ngokuthi nguSibanda, uthi balokhe bephakathi kokukhulumisana lohulumende mayelana lokuvula izikolo. Uhulumende wethule umbiko wokuba izikolo zivulwe ngezigaba ezimbili, lapho okuzaqala abafundi abaloba imihloliso lonyaka abazavula mhla ka 15 Mbimbitho, kuthi abanye bonke abafundi bavule mhla ka 22 Mbimbitho. Izolo uhulumende wethule omunye njalo umbiko ovela kunobhala wogatsha lwezemfundo, unkosikazi Dumisang Thabela, exwayisa izikolo ezizimeleyo ukuthi zilandele isinqumo esithethwe nguhulumende, ngoba zingayekela ukwenza njalo ulakho ukuzivala. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.